VOA Ndebele. Amachono zisobo, silamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola ngena ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 18 kuMbimbidi 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Our detractors from the West have contaminated the world with their holier-than-thou approach and are on the forefront of igniting endless wars as part of their nefarious agenda.
Kusungulwe namhla eVictoria Falls umhlangano wamabandla ezombusazwe ayoalwela inkululeko yamazwe la. Kulalabo abawakhokhelayo behlaba umkhosi ngokwenziwa ngamazwe entshonalanga.
Ukulapha ngesibe challenge ukuthi amanzi amadamu sephara. Ephansi amanzi amadamu amapumps ethu lana aphampayo. Sometimes aya angani ayadima ayandela ngoba semadamu.
Ikaunsili yakoBulawayo ithi bekumele amanzi kuleli dolobho ngomvulo njalo kuza kuqhubeka kunjalo lakusasa aze avulwe ngolwesibili. Wayengumongameli wakwele Melika umnumzana Donald Trump uthi kuza kuba lokugedla kwamazinyo elizweni lakwele Melika uma engabuyiselwanga embusweni kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Unobhala jikelele webandla leZANU-PF njalo engumgcini sihlalo wenhlanganiso yamabandla ezombusazwe alula inkululeko yamazwe awo embusweni wabamhlophe. Secretary General and wing of former Liberation Movements of Southern Africa namhla utshele onobhala bakulumhlobulo ukuba amazwe la aqhubekela phambili incindezelwa ngamazwe entshonalanga akuqela elemelika emzamweni yokudala ingxabano phakathi kwezokazi leli. Unokutaba Dlamini usethulela lolu daba eseVictoria Falls.
Umpofu wethulela amazwi evula umhlangano wabonobhala laba esipha umzekeliso ngempumela yophenyo olwenziwa ngabeSADC Electoral Observation Mission luholwa ngwaye ngumsekeli kamongameli wekwele Zambia umnumzana Nevas Mumba. Yena wavezwa ukuba kukhetho oluqhutshwe eZimbabwe nyakenye kwaba lezigwenxa ezigoqela ukuhlukunyezwa kwabantu lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Umpofu uphinde wasola uMumba lequla lakhe esithi babethengwe ngamazwe afana leMelika emizameni yokugenqula ibandla leZANU-PF.
Our detractors from the West have contaminated the world with
ababhidlizi bentshonalanga laba sebedume umhlaba bezithi bangongcwelengcwele njalo yibo abadala izinto zomhlaba ezenzakalayo. Uphenyana lukamumba lwenzelwa nje ukusigcona besetshenziswa yilaba. Ngakho yikho ngithi kufuze sibaqaphele laba ngelokhozi njalo sibambane kulokho.
Kodwa ephendula kulenkulumo owayelilunga lephalamende ekubandla leCitizens Coalition for Change eBinga umnumzana Prince Dubeko Sibanda uyakulandula lokhu esithi inengi labantu emazweni abuswa ngamabandla abalwa impi yenkululeko bakhathazekile ngombuso walamabandla ikakhulu ezansi yezwekazi leAfrika.
Balwela inkululeko belwela umuntu wonke kodwa namhlanje nxa besidla sebesidla bebodwa. So ke lapha ke sokufana lehotshi ezikhanzinga ngaphakathina kwamafutha abo.
Umnumzana efidlela Ncube okunhlanganiso yenkayi Community Parliament laye uthi akuliqiniso okwethulwe ngumpofu labanye abakhokhela amazwe achiyeneyo awezwekazi leAfrika.
Zananzelela ukuthi okuningi siyazenzela thini o-corruption nazo zonke leziya zinto ezizwezilezilezwe kubulala abantu wonke lokho esikubona kusenzeka e-Africa besenza zonke izinto ezifana labo-ground lakho konke esakubonayo.
Ongunobhala webandla le-African National Congress umnumzana Fikile Mbalula usole kakhulu amazwe ayencindezele abensundu kuzwekazi le-Africa ethi yibo njalo abaphezu kwezimpi zasePalestina okwenzakala kwele Sudan eMali DRC Zimbabwe kanye lakwamanye amazwe.
Sibona lodlame lokubulalana eMozambique okufuze silunqobe
njalo siqhubeka sikhankasa ngezigwebo zamasanshini ezenzeka eZimbabwe ukuba zesulwe.
Umhlangano lo ohamba phansi kwendikimba ethi Unity Collaboration and Defense of Our Liberation Gains Against Neocolonialism uhlose njalo ukuhlomisa amaqembu kazibuse azaphatheka ekhethweni lwalonyaka emazweni agoqela ele South Africa, Namibia, Tanzania kanye le Mozambique abangakwenza ukuvimba uncindezelo ngesikhathi sokhetho. Umpofu uthi njengamabandla enkululeko sebegcibe ukwakha isikolo sezombuso esemwalimu Julius Nyerere Leadership School kwele Tanzania, njalo abangane babo abakwele China babasiza ngokwakha isiphala senkululeko esemuseum of African Liberation esikodlweni seHarare. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Ikansili yakobulawa ithi bekulamanzi bekungelamanzi kuleli dolobho ngomvulo, njalo kuzaqhubeka kunjalo lakusasa aze avulwe ngolwesibili ngoba isalungisa imitshina yayo encema. Lokwenzakala amanzi evele esilela kuleli dolobho, njalo izakhamizi ziwathola okwamalanga ambalwa ngeviki ngoba esilela emadamu. Ukuze sizwe okwenzakalayo, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lokansila kaWard 10 kobulawayo Nkosazana Khalazani Ndlovu, umgcinisihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kuleli dolobho.
Ukuthakatha kobulawayo ingaweli educated ukuthi ungabona manje ekhule enkontini vele kufile manjenagatabe ngoba ubulawayo sibe-challenge ukuthi amanzi emadamu sephala. Ephansi amanzi amadamu ama-pumps ethu lana aphampayo sometimes aya angani ayadima ayandela ngoba semadamu. Ibebhawuza eliyi-1 amabili sebesehambayile, but in spite of scenario enjengaleyi sike saba layo 3 mistakes. We try by all means ukuthi ama-councillors of different wards baprovide ama-points lapho ibhawuza elingahamba liyethela khona. Though it is not enough, there are isikotho singeke sazibala because we are not saying ukuthi abantu banathe amanzi esikotho, but we are saying ukuthi amanzi lana bazakwanisa ukuflasha ngawo ema-toilet. Then isikwanisa bagijimisela ngeva kwaze nebhathele ama-temperatures ayi-3 or 4 awokunatha labantwana endlini.
Batshelwe kuseselesikhathi yini ngalolu daba ukwenzela ukuthi abanye begcine amanzi?
Izakhamizi ziyazitsho izolo, for example in my ward amanzi besaphuma, kodwa-ke kula mawadi akade evele engenawo amanzi akwebishedini yangkhona akwewotashedini zingenawo amanzi. Ngileqinisa ukuthi ama-councillors kulezondawo they are working tirelessly with department le-water ekhokhelwa ngobaba uzonxele ukuthi bakwanise ukuthi babanikeze isamplementaro.
Sona isimo samanzi sesinjani kathesi kobulawayo?
Kuyisifiso sethu kwi-council yakobulawayo ukuthi nga uhulumende uyasizwa isikhalazo sethu sicela adeclare ubulawayo as a water crisis ngoba lapho esikhangele khona esiphaleni sethu samanzi akuthengisa ukuthi singaqhuba isikhathi esingakanani. We know that our treatment area is in Matabeleland South. Matabeleland South is in terms of informed. I told you in a day.
Lowo ngukansila Khalazani Ndlovu, umgcinisihlalo wekomiti yebona ngenhlelo zamanzi kukansili yedolobho lakobulawayo. Siphinde saxoxa lomnumzana Joseph Nkomazana, ugatsha olubona ngenhlelo zamanzi kunhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association.
Sina njengabahlali bakobulawayo kuyasihlupha kakhulu, kuyasikhathaza kakhulu. Ye, siyakwazi ukuthi khona asikho ndaba kabani ngumumo esiwukhangeleyo izwi lazange line. Singakhuluma nge-water rationing, kade simbona ngani kudala sacina ukuthunyelwa imbiko ekhuluma ngokuthi namhla amanzi akhona kumbe nawekho. Sesibona ngamanzi sephuma nje kuthiwa khona sesizwela kwabanye, abanye bethi ngapha sephuma ngale sephuma. Lanxa sasikwazi ukuthi ngelanga elingaka sewakhangela ukuthi aphuma, sesilinda lawo malanga. Kwesikhathi lawo malanga amanzi engaphumi, ngithemba last week ngolwesine sike saba lo mhlangano omelana ngamanzi idropo sila kobulawa siphakathi edorobheni lapha sikhuluma ngokuthi kanti manje kwenziwani ngamanzi ukhanya kulasini into ephumayo ecacayo ukuthi amanzi sizawathola ngapha amanzi awakho into abajayele ukuyenza isikhathi esiningi phose bahambisa lapho kuyabe kufiwe khona kulezimfa lapho kubhujwe khona kulapho abangane bayancedisa njengoba mina ngimele ibulawa yonke amawadi wonke abeyi 29 ziningi indawo ezindawo ezingani ziphezulu othi nxabe wavulile ngale aphela amalanga nalaba abewavule ngayo ikakhulu babejayele ukuvula amalanga amabili lezo ndawo zingatholanga amanzi. Ngabe ngokufisa kwezakhamizi ngayo bacitshana leyani ikholamu yamanzi bethi ibhili ikholamu yebhili yamanzi awayisekho ngoba nangu amasuka ayadubuka nangu akula amanzi kanti ikholamu yena leyani imeleni nxa izinto zangkhona zinkungela service delivery. E-city center kobulawayo esidikidikini wobulawayo le ma-industry amanzi ahlala ekhona angithi ngale kulapho somabhizinisi kulezitolo bathi bona angeke kwavala amanzi onala amalutshwana kobulawayo amele ancedise khona ngale ku-city center. Thina emalokitshini kunje ukukhuluma nami nalapho emkhona enketa akula manzi siwagcine yingi Saturday kwezinye indawo bebuye Thursday kwezinye indawo abuya Friday Saturday avuke ngekho amanzi njalo kabuyanga zonke indawo.
Lo ngumzana Joseph Komazana ogaja olubola ngenhlelo zamanzi kuhlanganiswe Bulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Abalwa impi yenkululeko bekuviyole Zimbabwe Revolutionary People's Army bekubandla lezaphu bathi sebenike uhulumende wonke okuveza inani lempahla eyahlujunywa nguhulumende kaRobert Mugabe ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi owathi babekufuna ugenqula uhulumende wakhe. Bathi kuyathembisa kakhulu ukuthi bazayithola yonke impahla yabo efika ikhulu elokhu ibanjwe nguhulumende elakho ukuthuthukisa impilo yabo. Kubika uEzotisa Sibanda.
Umgcinisihlalo wempahla le phansi kombuthano weZebra Properties Initiative, umnumzana Akimoyo, uthi sekuseduze ukuba bathole ongokwabo ogoqela amaplazi, amahotela, izakhiwo ezinkulu ezisedolobheni lakobulawayo lezinye zisenkabazwe lakwezinye indawo.
Ama-properties la sathi sivele empini iy'nkokeli ezazikhona bakwazi ukuthi ama-combats wonke ayisiwo azafanisa ukungena ku-army, abanye babevele belinyele bakubona kuqondile ukuthi ungangcono kube labanye amabhizinisi.
Umoyo uya phambili egcizelela ukuthi amalunga eViola Zebra athokoziswa ukuthi impahla yabo abayihluthulelwayo bazayithola.
They are very happy and anticipating ukuthi indaba le izatshintsha impilo zabo. Ama-properties a plus minus 100. Ama-title deeds lawo bathezi atshengisa ukuthi these are bona fide properties Africa 8.
Unobhala jikelele wale committee yeZebra Properties Initiative umnumzana Willard Mafios Moyo uthi wonke wayengumlweli wenkululeko kuViola Zebra uyathola intshontsho njalo ama ama abo ayabhaliswa kulolu hlelo
abaphila is about 5,000 and ama widows then in the event that both parents are departed siyakhetha amabizo ama-heirs.
Omunye walwa impi yenkululeko okuViola Zebra njalo osebenzisa ukuqondisa uhlelo lweZebra Properties Initiative umnumzana Leonard Machingura uthi impahla yeZebra igcwele ilizwe lonke.
Properties aya akawanda ari over the country.
Ama-properties la maningi akhona ilizwe lonke kusukela emathebelelendi, mashonalendi, Masingo, Manikaland, yonke indawo impahla yeZebra.
Unkosikazi Monica Mavunga umphathintambo kahulumende ophethe uhlangothi olubona ngenswelo abalelwa impi yenkululeko olewo veterans walile ukukhuluma ngodaba lolu esithi luphethe ihhofisi kamongameli Emmerson Mnangagwa. Wathembisa umnyaka ka 2019 ukuthi uzabisela yonke impahla abalelwa inkululeko bekuViola Zebra. Sesihlele ukuxhumana lomnumzana George Charamba obona ngokwethulwa kwemibiko ehhofisini kamnangagwa ngoba obengaphendula umakharekhukwini wakhe. Sixhumane lomnumzana Chinga Dube omunye wabalwa impi yenkululeko ekuViola Zebra njalo wakwaba isiphathamandla sikahulumende othi sebe uzinga eliphezulu ekukhulumeni ngodaba lolu lomnangagwa.
President wathini, hayi ama-properties ngizalinika kodwa lenzama budlwamudlwa ngoba kuyabuya abanye abantu namhla, kubuya abanye bezidakele bathi sesifuna i-properties.
Abalwa impi yenguleko bathi balethemba lokuthi udaba lwabo lolu luzahlolisiswa lalo zinduna eziquba uhlelo luphenya okwehlela abantu bemathelelene ngesikhathi sombhuqazo wekukrawundi lapho uhulumende athi wayelwisana nabahlamuki ababekubandla lezaphu ababekhokhelwa ngumunye uJoshua Mqabu Nkomo. Impahla yezipra yahluthulwa nguhulumende egoqela esakhiwo esikhulu samapholisa koBulawayo, iSouthampton Building, le Magnet House okunabacuphi bakahulumende ama-CIO koBulawayo, kuzokuthi iSouthtown, the Queen's Park Police Stations lazo izakhiwo zezipra, iCastle Arms, le Red Wing Mine ePenalonga duzane leMtare, lezinye eziningi-ningi ezigcwele kweleZimbabwe ezigoqele ezaziphansi kwenkampani yeNetram Properties eyilamaplazi eMatheland leNkabazwe. Ngiyimele 27 koBulawayo, igama lami u-Ezra Jesus Band.
Umkhokheli wakwaRussia usenqobile ukhetho lukamongameli abancintisana khona labathathu abakhe phansi, wathi yena wathola amavoti afika isilinganiso esifika phose amashumi ayisificamunomunye ekhulwini 87%. Abancintisana laye bathole okuphansi kokune ekhulwini umuntu munye ngamunye. Ekhuluma kusanda kukhethwa izolo kusihlwa, uPutin uthe uzulukulu usekela uhlelo awuzenzela zona kwele Russia, kodwa kulabaphikisayo wangani bayachodoza akwenzayo. Abanjengomoyo Alexeyo Navalny obengangena kukhetho lolu ukuze incinciso ekhululekile. Ukuze sizwe ngokuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana Joyce Ngwenya okuhlanganiswe we-Common Market for Liberal Solutions, othi akula kukhetho olukhanyayo oqhutshwe nguPutin.
Loba kule esithi khona i-communist democracy njengale yenziwe China leyana, ukuthi abantu bayahlangana kuma-reserve kumbe grassroots level bakhethe ama-representative. Kungenzakala mfowethu ukuthi u-communist system kungaba lokhetho, kodwa ukhetho lwakhona luyabe lungathi lu-manage i-central government. Kodwa ukhetho olwe-Russia into yokuqala vele inza lubole ukuthi abaphikisayo uhulumende bayaliswa ukuncintisa, bayaboshwa, abanye bebulawa. Kuthi vele awusoze ungene kukhetho abantu abancintisayo bengekho, kuyafana ukuthi hayi le ndazi idlala iyodwa kungeladynamos.
Zingathi ukhetho lolu luyafana yini loluqhutshwa eZimbabwe njalo nxa kusaziwa vele ukuthi imbono zanqoba, pho luyenzelwani ukhetho?
Ya angiye ngithi ngoba phela iZimbabwe abalale bayakwazi ukuthi i-constitutional democracy kukhona umthetho uthi wona kakube la macembu aphikisayo kubhaliwe emthethweni, lo mthetho wokukhetha ukhona. Inkinga yokuthi laba ababusayo yibo abaphazamisa umthetho wakhona esithi khona yi-state capture, kuyalungiseka. Awusuze kufani ngaye kule ndlela zokuthi amavotes akaZulu agcinwe alungisiswe, kuyabe kulungile. Ukuthi asinge sifananise ukhetho lwe-Russia lweZimbabwe, hayi lapho siyabe sesingathi sesidlula umngcele.
Ye, singathi ke nxa kuvele kuphela kusobala ukuthi umnumzana uPutin uyanqoba, buze kusuba labanye amazwe kuthiwa vele umnumzana ubanibani la uyanqoba, pho ukhetho ngolwane?
Lo ngumbuzo omuhle kakhulu. Uyabona mfowethu, ilungelo lokuya kukhetho lokuyakhetha lokuma elayinini uvota lilungelo thina elibhaliwe isekele sombuso. Kutho ukuthi nxa laba loba kusaziwa ukuthi ukhetho lwakhona luyabhizizeka, kusobala ukuthi thina ngokwethu njengesizana zeZimbabwe sitshengisele ngokuyavota, nxa bona bezantshintsha impumelo yakhona sebentshintshe ekubaleni utsho kungokwabo, kodwa thina vele sesitshengisele ukuthi hayi sifuna ukusebenzisa ilungelo lethu. Nxa thina sivota eZimbabwe lapha akwaziwa ukuthi uzanqoba ngubani, kodwa onqobayo uyabe nqoba ngokuthi kuyacilibezelwa kuvalwa amavoti engekho. Yikho ngisithi mina kuthiyene lokweZimbabwe.
Umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti ezimeleyo kwinhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala edale lephalamende yekubandla leZANU-PF.
Akula nje ukuthi ayodlala ngabantu. Into enxa inje inje, nxa usezinto enhle, abantu bonke babangenasizathu esokuthi noma kukhiphe embusweni. UPutin usebenza kuhle labantu bakhe, njalo kuyabonakala ukubana umnotho ukhangela ngale sikhuluma so, imali yabo iqine nge-over 50% nje, ever since even impi le Ukraine iqalisile. Ukhangele futhi ukuthi umkhonomo wabo ukhule nge-more than 2%, ngiyabona maybe 2.96% for i-GDP yabo. Nxa ukhangela ukompare amanye amazwe anyabo Britain, Britain iku 0.6%, Europe igogele injana Europe yonke iku 0.9%. Kodwa kuphuthi ngale eRussia baku 2.96%. So konokwana yeziningi izinto ezizukuthi abantu vele bethi hayi nasi ndoda, ngawe-ke ngasifake nijogwe isebenze emphakathini. Akula kuphela ukukhona lokwana ngama-narratives abuya labo America laba lamanye amazwe lawa belisana leRussia ngoba bona bafuna ukuthi ngabe kuthiwa khona kungena i-puppet umuntu wabo abangamenzisa umathanda. Kodwa-ke akunjalo eRussia, abantu bazikhethele abakufunayo.
Ye, nxa sikhangela phela kuyafana lokwenzakala eZimbabwe, akunjalo Goleti. Kuzwe kuthiwa-ke kulokhetho kwathi ntini, nxa soluphuma ukhetho uze kuthiwa ibandla leZANU-PF umongameli umongameli usenqobile. Bonani khonokho?
Khonokho lako ngapha kithi kuyabona, inendlela yentshela abantu abangananzeleliyo ukuthi khona iZANU-PF iyasebenza labantu, it's in touch with the people. Ama-needs abantu, especially kuma-rural provinces ngale, agcwaliseka ngezikhathi zonke. Inhlanyelo babelazo, ama-fertilizer abalawo, inoze izifuyo balakho. Konke lokwana kunesesithethwa libandla eleZANU-PF yabelibusa. Pho-ke abantu nxa bethole into zonke zonaleziyana, isidinge kobana esizaba khona ukubana bayivotele out bayisuse. Ye emathawuni ngabantu abona itrend yakhona ikhona njalo yokuthi khona kuhlala kuwina abaphikisayo ama-opposition ngenxa yezizathu zonalezi ezizokuthi khona bona bakhala ngokuthi khona thina yini esesifulela umkhonobi, akula misebenzi, akula noma nje kwizinto ezingasoqiniso zonalezi.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba Mbopho Jabalala edale lePhalamende ubexoxa leStudio 7 ekoBulawayo. Weziphathelene leMelika namhla sixoxa ngokwethule ngowayemongameli umnumzana Donald Trump othi kuzaba lokugedla kwamazinyo elizweni leli uma engakhethwanga nguZulu kukhetho luzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Kodwa uthi ubekhuluma ngokukhuphuka kwentengo yezimota eMelika lokunye athi ezodlakela. Kuthi-ke umongameli Joseph Biden ozancintisa kukhetho oluzayo emele ibandla lamademokrats uthi uqhithe saka loba esekhulile, athi kukaTrump okuveza ukuba usekhulile kodwa-ke nelisi ukucabangela abanye abantu lokuthi wenzani emhlabeni. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas, kunapha kwele Melika.
Lokhu kukhulunywa nguTrump ukuthi kuzaba le blood bath, lokhu hayi ikwethusela njalo kakuqalisi ukuthi akwenze khonokho. Uyakakhulume angathi uyalahla umlomo, angathi uyenza izinto ezingathi ngezokwethusela. Yikho engikubonayo ngaye uTrump. Uyabe esenzela ukugcina lokho esikubiza ngokuthi ibase yakhe, laba bamsekelayo. Ngoba ungakhangela kuhle kuhle ilizwe leli liqhamukene phakathi kulaba kaTrump abemilaye loba kumnyama loba kubomvu, yibo labo kakhulu ayabe khuluma nabo. Kanti-ke langapha lakho uBiden laye ukhuluma nabantu okuthiwa yibase yakhe, labo abasekela lokhu akwenzileyo lakwenzayo. Njalo ngibona ngathi kuza kuba kubi kusiya phambili ngoba kalesi sikhathi sisebe esiningi kusukela kathesi kuze kuyefika uNovemba 2024.
So ubona njani kuzayenzeka lani kusukela kathesi kusiyafika leso sikhathi? Singathi kumbe kumaviki amabili kumbe amathathu alandelayo siyasiloko sikubona konke lokho.
Sizabe sikubona sibili konke khona lokho ngoba mbona ngathi i-campaigns lezi lo nyaka ziqalise kule i-elections ziqalise masinya ukwedlula kwesinye isikhathi. Yikho-ke kuzakwenzakala sibili ukuthi kunqikelwano kusiya phambili. Ngingazi kumbe kuzafika ngenyanga ezilandelayo ukuthi baqondane manqamu lokho kuthiwa yi-debate, lakho sikumelele ukuthi engxenyeke sikukhangele ukuthi kukhulunyizwana kuthwani oqoqozwayo kakhulu kubani ukwehlula omunye njengakhona lo.
Iqakatheke kanganani ingqoqompikiswano le iyabo umongameli nxabe khankasa khonapho?
Njengoba ngisitsho ngisithi mina ilizwe leli lidabukene phakathi kwehlukenwe sibili, okuphose kungathi kuyalingana kuyingxenye lengxenye sibili. Abalandela uTrump labalandela uBiden kungabantu abalinganayo. Kuzasweleka abalutshwane abazachaphisa oyedwa bamkhuphule abe ngaphezulu komunye. Okwakhathesi bayalingana sibili utshikile obhanqana.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni othakazelela ezombusazo ohlala eDallas, Texas, kulapha kwele Melika. So isikhathi sokuthi sizwe imbono yenu lina balaleli baka Studio 7 elithumela ngeWhatsApp.
Ngumayeza lapha eGwanda. Sikhathini government ka government ka Priscilla Zikumba lo mnanga gwakhe ni asazi koba nini uNkulunkulu asikhumbule nathi.
Hey hey, icela litshela umnanga ukuthi sesisiva ngendlala la bad bridge abantu sebecuba lenkomo ziyacuba lamanzi asekho. Cela uncedo, sicela usizo ntungamili nkomo, tshela umnanga kwa izalukazi ziyagula zilamithi abantu sebesifa la.
Sanibonani, sanibonani ku Studio 7 hari khulu malo kusamla uwasebhinga sebehlulekile ukuyakha imigwaqo, sebehlulekile ngithi izikolo ngamarengenya njengebhinga sikhuluma izikolo kakhulu abadala bayenza ukuhlanganisa izimali lamabhaketi isiye akulalutho emasimini asazi ukuthi izinto ziyayenziwa njani. Please please obogawule labo labo Joseph Tuli hayi kabayekela amangabo laba abahlala beyakhuluma kulansizwa izandla.
Ngicabanga ukuthi kuyiphutha elikhulu kakhulu ukuthi umjija lowo kuthiwa ngusiphosisa kupwanye we-ZANU-PF lo ukuthi lawo sesiponsibhusi kumele ngabe into elungiswa abantu umathebeleleni akulethi isithombe esihle ukuthi umuntu wazakala kabi ukuthi kugcine sisiponsa i-team efana lebhusi ngoba yikho kudala ukuthi kugcine kudlala ama-players awakhona lesiyonini. Ngingafisa ukuzwa abantu be-MRP ngoba ihleli ithi lilwela into zakhini. Ngiyabonga umasinga kobulawayo ephumule emadonsi.
Imisi Mathebelele ndokhulumayo ngoba imathebelele ndingeyethu ndingumnanga kwaleli. Siyazi ukuthi le emakhorokhoro wavula ingadi eqamba mangethi ingadi wafaka umntwana nomntwana kwabhalisa ngayo yi-Diamond leyanto siyakwazi. Ikhalanyoni liyafuna ukuyithatha kami kancane thina abaningazi bendawo sikhona. Lonyaka kulonyaka angeke aqale thina umzilikazi wasishiyela leyo ndawo. Umzilikazi ze neighbor country from South Africa la eduze lina how many countries enajampa enisuke eguruso nisiza la kahle kahle. Bese ngibonga bonke abaculi bakithi yirumba umaskandi noma yini nje kithi nama actors akhona sisibala konke nama madlela phela.
Phumlani Vundla bengelele uLantshi Khuphe lizwe sibanda Caroline Moyo Cecilia Sibanda Bele kancube abalandeli kakhulu abe Studio 7
ukudana okukhulu nalo baba lo bathi uziyambi ziyambi lo mayethi iziphala zigcwele sizibona kuphi lezo ziphala mayethi amanzi akhona enele utsho kuphi izifuyo zisifa abantu besifa kunamanzi abantu babusebenzisa amaphilisi kumele badle basuthe awaye ngabakhipheli like limbuli mtshele ukuthi i-ode yami le kayifike kuye bakithi nike ngiyeke chazela abantu ukuthi iziphala lezo zigcwele zingayo iziphala zakhona.
Yaphela abalaleli nangikhuluma ngisegaranyamba bayithi sicela uhulumende akangenele bakithi ngendaba yendlala special ezifuyeni kube le nhlelo nje zokuthi abantu bakwanise ukuthenga isifuba esichiphileyo nabantu bake bayekele ukuba belokho bewumana ngento zamapolitiki sokwavota kwadlula sike sikhangeleni into ezengasisiza.
Labo ngabanye babalaleli baka Studio 7 elizwe lekhuluma lapha besethulela imbono yabo. Ulazo kunamhla sikhangela udubo lwesimo sokusilela kwamanzi endaweni eziningi kwele Zimbabwe. Simawesuka lesihlobo sikasikhangele ezinye bezikhokhela lamhlanje ngosungulela mhla umhlangano eVictoria Falls wamabandla ezombusazo ayiwo alwela inkululeko yamazwe awo bekhala ngokwenziwa ngamazwe entshonalanga.
ikansila kwabulawa iti bunge lamanzi kuleli dolobha ngomvulo njalo kuza kuqhubekela phambili kunjalo lakusasa azayivulwa ngolwesibili. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lelale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.